Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela kustudio 7, ngolesine mhlaka 29 enhlangula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezithiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesiphi.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi amapolisa bazisa ubuhlungu abantu bezimbabwe. Bebazisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu babazisa ubuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Kade yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama-spikes eHarare lamhlanje.
Si lamalunga heqembu lembube ele insingizi zibhongazi khonapha emelika lawa majahake bakhonapha kuma-studios ethu lamhlanje.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kubika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMicklis Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa uqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotoring drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Ina ACT volume kabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi le petrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane le petrol. I petrol yane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotoring drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongene hathi kulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezithiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipha.
Omunye wabakade bekulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona. Yes, ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kulokho asikwamukele nini ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ebuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka lelinyathelo likamoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini kube ngathi eminyakeni yonke ebesiyiphila ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo
umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli kwamanje uthi liyancomeka leli nyathelo lithethwe ngumoyo
for the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye
uDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba umphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani le ndlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kule khombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade zama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxe lomeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lamaspice ukuthi-ke uzasutha ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakalayo ebantwini beZimbabwe kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe kambe yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga kambe izigebenga zidingwa ngokuthi khona kudingwa ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkholo ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona ayisiyo la maspayisi kuphela uhulumende sedinga imali emgwaqweni kuthiwa amapolisa nxa benikwa target ukuthi kona namhla nxa liphenduka enkambeni fanele bele 2000 amapholisa ayenza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonzwa yibo bonabo ababusayo
kodwa amapholisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapholisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapholisa amaningi edlula amashumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks
Ntunga ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapholisa kuthiwa khona into embi abantwana bathi it's nonsense
umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende ukubhewuka kwalikhombi kucunule uzulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje sixoxe lomunye wabahitshwe yi-tiegas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile
ikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ephela i-tiegas ebantwini
kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho
kule ngokevanga enzima edolobheni abantu bayadidiniswa kuqalisa ukuhlukumezwa okwenziwa abantu ngamapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho
uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile lawo i-tiegas
ingihitshile iloku ingihitshi i-tiegas lapha kunelson mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa
ngabantu kuphela abantu kazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje
sekudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usethonukile bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kunelson mandela lapha
akula yini ababotshiweyo
akwasikakwazi kathesi vela kukhangeleki ngoba abantu bayagijima bagcina indawo bagijimisayo lamapholisa sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela ama-spikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho.
Ye, yikho kucaphula abantu, abantu bacelukile idorobha lonke laleHarare leli kunzima.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlobulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayikhona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonitshwa bonke ehamba kancane kancane osokuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazo weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njoba nje isimazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda nxa ekhuluma particularly indaba zaseAmerica laseUK namhlobo enganjalo ube buya lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe, ezokhalela indoda ayasebenzela for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphathi intambo abayisikalo chaka lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Kodwa kumangalisa nje ukuthi ukhethe umongabe lomgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze Botswana lama ministers angu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe la mali ukuthi South Africa balethe u deputy president uSir Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilithi esithi thina umkhono mabo uqinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into etshengisa ukuthi umongameli Mugabe konke lawa mesa zakhe ukuthi bayazwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ekuthenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngeSaffron kweleBotswana.
Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Thank you. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngowaye ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebona ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi leyi ingasebenza leyi mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo okhona. Wonke umuntu sefuna abe ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina esikufunayo kuphela khona ukuhlala ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthi ningalokho okwenzakalayo?
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sokunguJuni khona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho oluzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Ukho kwenza ukuthi uPresident Mgabavu isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzana Tsvangirai ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu ngabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisane?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni, engathi mina ukhetho luyahlonipheka njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lokuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa incike sengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhetha ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhishe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo indlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwana ukuthi umuntu ofika azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu singabala maybe uMagreb Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekhampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla athiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
Kutshengisa nomnudubo kubuhlungu-ke, kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela. Kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema experiences ukuthi singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe umuntu oyedwa. Bonani kusukele kuthini iZimbabwe yavela empini, ithayivela empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu. ngibona khonoko kuyinto engakusinto enhle kwinto ukuthi fanele siyiluyise. Ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli beParliament ngibona ngani lapho kufanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazama ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe baze bazi ukuthi hayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu okhuluma njani njalo inhlelo zakhe seminjani. Kasoze senelisi ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 eseBhilitane. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Mxolisi Ncube yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Kesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalambulela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembwe lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya uDumisani Ramatu Moyo lo blessings ngo Nkomo majaha kithi vele unjani uhambo lokuza ngapha.
Hayi sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi kuyabongeka nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuza ingoma ka basihlabelele angazi majakete lingabalizilungiselele nje elichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Yeah, hayi silungile sino.
Yeah. Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe nguye ophethe ingungu laphana onkomo iqanda lelo lilani phakathi ithiwa yini instrument oyiphethe
le toy shaker. So liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi wenza ukuthi likhiphe isound.
Hayi yenzani likwaziyo majaha kithi.
Sabela wena sabele kaya. Sabela wena sabele kaya uyabizwe kaya sabela wena sabele kaya sabela wena sabele
Kansi mikanzo skuma mazwe Wonke we mali So wona pi Kansa makakwa Kansi mikanzo skuma mazwe Wonke we mali So wona pi Bakala wabali so kukele zizweni Bakala wabali so kukele zizweni Sabila Sabili aviza Sabili aviza Sabili aviza Uvizwe kaya Sabili aviza Sabili aviza Sabili aviza Uvizwe kaya Kansa makaka, kansi mikanso skuma mazwe Onke we mali so wona pi
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sebile. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka 1987 esobuka secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sasicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenze kube umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanye omhlaba.
Aba uyakhumbula kudala lalingani libaningi
yeah
kuhamba njani
sasingu 6 ekuqaleni ama abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi ethiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usese uqaliseni kungana ukahlangana kuhle kumbe nxa ulemule so thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kwinto ebesifika ngona siyenze kuze kube ya
phakathi
kuze unaphakathi
I performance yenu lamhlanje ntambama li performa e Kennedy Center kuhamba kuyahamba njani kahle kahle
namhlanje ntambama sise Kennedy Center eMillennium Stage ukusithakazelela i 100 years JFK kuzabe kuleqembu elivela eChicago abaza performa ukuqaleni then sizo performa thina and then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isemu umkhosi lokho kuyisemu ukuthakazelela uJFK ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center lamanye amaqembu wonke avele endaweni esijine kulamaqembu avele India kulamaqembu avele Bulgaria kulamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khona apho umkhaya asiyigqibeni ngoshosheloza amajahakile
akuthi sho
sholoza yelele uye
ulesondaba mayo uthi estimela Sipele zimba Uwe Shosholoza Kulezo ntawa Simela sipele zimba Shosholoza Shosholoza Kulezo ntawa Simela sipele zimba
Benu ya balera
Uya balera
Uya balera
Kulezo ntawa Simela sipele zimba
Awubone ke kwamnandi kwanjalo esikhathi sesibe lomkhawu sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igcibe uhlelo igama uChris Gande lilale
lonto ngamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.